ngiphela iqiniso ukuthi abantu abenera babe khona isekelo sombuso sibhalwa esichazisayo ukuthi umuntu munye namunye ulemvumo yokutshengisela ngendlela elokuthula. Lokhu kube ihamba besiyacela imvumo kuzana uPF abasuze banikwe imvumo. Bona kabangena emgwaqweni batshengiselayo okubuyayo kuyabuya. Lokhu kuthiwa khona bayaphila umthetho, umthetho ongephuliwo, umthetho wesekelo sombuso. Lowo kabekwephuli, bayephula umthetho lo wephosa i-IPA weZANU-PF. Bengadlalisi isikhathi becelana, becela iZANU-PF ukutshengisela. Yiwo umbono wami lowo.
Kodwa-ke sike sabona kusethulwa isinqumo sokubana kungatshengiselwa. Manje abantu babeyatshengisela njani khona kule sinqumo siyomthethwandaba esitsho njalo?
Yikho phela engikutshiwo ukuthi vele antsho sokutshengisela ukuthi vele akusela muntu atshengisela ngoba vele wafaka i-blanket umthetho wokuthi akusatshengiselwa. Abantu thina abantu baya ikhothi yathi akutshengiselwe yisisekelo sombuso sitsho njalo. So yikho mina ngisithi khona bengabe lokhu bebiyela kusathane besithi sicela usithengisele iBhayibhili ngokuthi akhiphe amapheji. Kabangena emgwaqweni abahlangana lakho bahlangana yikho phela kwaba le-Soweto uprising ngoba le mvukele eKimbrink awuhambi siyacela kuSathane ukuthi angithengiseni iBhayibheli ubuthuthe engibonayo abantu benirela abantu be-opposition ye umbono wami isele ngabahambi bephethe isele zimbutho emgwaqweni besithi loyo ngaze bathele intuthuvazi bathele intonga akulandaba ngoba sebetshengisele ukuthi bona bayazi ilungelo labo.